thina njengebandla le-MDC ngiyazi ukuthi lonke liyazi lokhu ekuqalisiwe ngo-1999 azange ke senze ukudlakela. Thina olethu udlakela yukuthi sihlale kubhodini siqedelane njalo sivumelane ukuthi kwenze kanjani. Njalo umzekeliso esingalinika wona singene kurhulumende womanyana azange senze sidlakela, sasebenze sinomuyethu lengqondo zethu ukuthi zame ukuthi sihlale laye phansi kubhodini sivumelane ukuthi kumele kwenziweni ukuthi Zimbabwe iye phambili. Esikusolayo kakhulu ngendlela izanu esitshenza ngawo umnotho wakuleli lizwe isenza ukuthi abantu badibele, kodwa thina silomnotho ongasukumisa leli lizwe ukuthi abantu baphume phakathi kodubekile.
Manje kuyini elibona ingani lizakwenza kungafika isikhathi sokhetho?
Okukhona kathesi sikhankasa ukuthi kube lenguquko emthethweni wekhetho esithi no elections without reforms, okutsho ukuthi sizabe lesi sikhankasa ngakolokhu size sifike esikhathini zesiya kukhetho ka-2018 ukucela phezwana khona ngombono wokuthi sivela ngathi siya ngathi. Yikho lapho esiyakhipha khona ugqoko esizakuthatha mayelana nalokhu kake kukhona ngesikhathi sesiya kukhetho.
I-State of the Nation address le inceda ngani njengoba sibona ukuthi ibandla lakho alingeni kukhetho njalo lanqotshwa kukhetho?
Iqiniso elikhona yukuthi ibandla lami kalikaze linqotshe kukhetho. Abantu esihamba labo kukhetho yiba bangamaqili abesebesuka basithathele balele ukuthi bathe abantu basebhedinga amandla ukuthi nenqoba. So lokhu yinto okuzamele ukuthi yezokwezulu njalo i-State of the Nation address njengoba uthonjelayo ikutshengisa uzulu ukuthi sivela ngathi ngani.